endabeni zethu lamhlanje lilogifts dube. Kulabantu abambalwa abafuna ukungena esikhundleni somthutshisi omkhulu welizwe esika-Attorney General. Uhulumende uthi usiba lukhulu webhanga leReserve Bank of Zimbabwe, uMnumzana John Manguja, akagxotshwa umsebenzi. Intethelezindaba ezisemhlanganweni we-Annual Media Stakeholders Conference zithi zikhathazekile ngokuhlukuluzwa ezikwenziwa nguhulumende elizweni leZimbabwe. Kuhlolisiswa uhlelo lokuzivusa ezabelweni ngesikhathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa esithi ufisa ukuthi uZulu abe lamandla okusebenzisa inotho etholakala ezabelweni. Ulastok namhla kuhlelo lwabesifazana asiyidluzeni bomama sixoxa ngokwenzakala kwele Zimbabwe. Kambe abantu baphila njani okwamanje, njalo izisebenzi zizathola yini amabhonasi lonyaka? Thumelani imilayezelo yenu kuwhatsapp kunombolo ethi 001 205 465 0318, kumbe enkundleni yokukhulumisana yobulenjini eFacebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngaphasi 7 ntambama langaphasi 6 ekuseni kumakhakhasi athi 909 AM, 4930 15580, laku 6080 kilohertz shortwave. Lingakhohlwa ukuthi siku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.